cabinet reshuffling leyi ngibona ngani vele abaningi bakhala ngayo ngoba kunje so ilizwe likhala sikhala ngokuthi akula mali elizwe kodwa i cabinet lokho kungezelelwa ama minister ending ngakhangele i ministry education umuntu abasifakeleni uThemba Mathema abantu abaningi bakhala ngokuthi njobe le ndaba zakhe ezishisayo eziningi thina uzasiphatha njani ngingasikhangele njalo ngendlela aphatha ngayo abanye abantu esesekuministry ayekiyo engakabuyi kithi education siyesaba lathi ukuthi uzagwanisa yini ukusimela thina izikhalazo zethu njengama-teacher asazi kumbe ngendlela ayehluleka ngayo ukusimela ngalesi kwenye iministry ngapho uzagwanisa yini ukuthi njengaba balesikhala kunje ukuthi asigwanisi kuye emsebenzini sifuna ukungezelela imali uzagwanisa yini ukusimela lapho esikhala khona njalo on the other side sikhangele okuhle kwangikhona uKing Mathema ngumuntu oyaziwayo ngokubhala amabhuku asazi kumbe kunjalo uzagwanisa futhi ukusimela ekusinikeni ama-materials awe-revised curriculum asazi kumbe uzasinceda yini so singamatitshar simelele ukubona nje ukuthi njengoba esanda kufakwa asazi ukuthi phambili lapha kuzabe kume njani sizabona-ke
lo obekhona ngemva kwakhe zikhona yini inhlelo abeziqhuba ebelizithakazelela njengababalisi elingathi mhlawumbe njengoba esehambile lazo sezifile
angiboni sibili ukuthi kunento enhle esiyenzele njengamatitsha nxa silokhu esikhala kunje kusho ukuthi akulanto enhle eyenziweyo
ezinye izisebenzi zikahulumende kazisayi emsebenzini nsuku zonke ngitsho laba balisi ngenxa yokuswela yona imali yokugada isimo sinjani lapho ofundisa khona
inkinga yokuthi izisebenzi zama-union athiyeneyo and ama-union azakhuluma izinto ezithiyeneyo thina eyethu i-union i-athu zithi asenelisi ukuya emsebenzini sesi-incapacitated lokho kusho kukhulunywa ngumuntu wonke so izisebenzi eziningi ezi-andi-athu asisakwanisi ukuya emsebenzini sihlezi asihambi sihamba lapho esikwanisa khona.